ngiqalisa bethi siqala okuthiwa yi-disorderly conduct. Sifika emthethwandaba ngoba sokutshintshwa basebesethiswa elinye icala elokuthi kuthiwa bahlangana bagada ukuthi benze into violent. Yikho okugcine sokusiba licala abelethesweyo basebengena e-court esi-aplayele khona i-bail. So sithe eku-aplayeleni i-bail umthuthisi baphikisana lakho lokho ukuthi baphiwe i-bail. So umantu wasesithi yena uzayenza isinqumo sakhe kusasa ukuthi atsho ukuthi uyabapha i-bail mhlawumbe kabaphi. Kulabo eHarare hayi akula abakhululiweyo okwanamhlanje ngoba kusazamele babuye futhi emthethwandaba kusasa. I-total number yangkhona bayisikhombisa.
Kwamanye amadolobho-ke?
Kwamanye amadolobho ngizwa ukuthi emtare bangu-20 bafiki bangenele ekhoti baphiwa i-bail. And then eGweru bebengu-7 labo babakhululiwe futhi. Kobulawayo lakanye bebengu-3 bakhululwa lakho futhi.
Bayalivuma yini icala abaletheswayo?
Hayi, icala abalivumi ngoba bathi bona akulacala abalenzileyo ngoba ilungelo lilungelo elirecognizwa yi-constitution elokudemonstrate. So bathi bona hayi icala akulacala abalenzileyo sibili into esikhona sizavulwa ngayo sibili ayikho nampicala. Bebengaqalisi ukutshengisela besaqoqa ukuthi batshengisele. So and futhi le ndlela ababotshwe ngayo kayikho emthethweni ngoba bachayiwe laba kuthiwa yi-riot police, ngama-riot police officers. Umthetho weZimbabwe kawuvumi ukuthi amapolisa ngaye kokho umuntu amthaye. Njalo futhi amapolisa kabazange babatsheli ngesikhathi bebabopha, kazange babatsheli ukuthi babophelani, ukuthi icala ababethesa lona yiliphi. Baze bazezwa sokuleso kusestashini ngemva kwesikhathi eside bengibona betshela ukuthi babothelweni. So khona kuyana vele kakukho emthethweni.
Konke kuhambe kuhle yini emapholiseni ukuthi bathathwe bebiselwe njalo esitokisini?
Okay, ayisikho ukuthi bebekhululiwe. Amapolisa amaphepha abo bebengawalungisanga kuhle. So babahambisile emthethwandaba kwabathuthisi be-court. Abathuthisi ke bemthethwandaba basebesithi bona amaphepha akade elungiswe ngamapolisa abengaqondanga bekumele kubuyelwe esiteshini ayelungiswa kutsha. Yikho-ke okwenze ukuthi sebeqalele sebehanjisiwe e-court babiselwa futhi esiteshini ukuthi kuyelungiswa kuhle amaphepha.